yangixhayeluvalo kakhulu ngibuzo kwesingise izolo ekuseni sithi ngivuka ngisiye echurch manje imeseji ngene efonini kanye njetibulade kasekho hhayi ngibe nesithundi kakhulu
ye singathi-ke njengoba wayengucaptain wakho khonaphana-ke ku-Highlanders kambe ungathi wayengumuntu onjani
wayekwazi ukukhokhela lwani ndoda njengokubona ngithi ulad khumalo kutho ukuthi isilongolo sivele silebukhosi phakathi ngoba wayezama ngendlela yonke ukuthi yonke into esiyenzayo siyenza ngendlela efaneleyo ikakhulu ma sidlale egrawundini laphana
wayefuna ukuthi lidlale njani nxa ukuthi libhekane labantu lalingilana nabo
wayedivele nxa sifika laphana ikakhulu nxa sifika emagumeni lake ebarber field wayeqala lungise njengocaptain abona ukuthi eyi madoda ayindikugcwela abantu laba bebuyele emakhaya bedanile asizameli madoda asizameli ngamandla wonke sibili ukuthi amadoda la abantu bonke laba bagcela babuyele bejabulile ngikhaya and ngakutsho njalo zahlubone naye vele ukuthi vele namhlanje hhayi induna ayijikile sibili
ukumbiza ukuthi induna vele kwaqalisa njani
hawu nduna ndivele isilongo sakokhumalo vele ngisesikhohlini sekwasukela khonapho induna imzikazi waqeda ningabakokhumalo labana abantu sokwahle kwalandelela kwabanjelo sothiwa unduna nokukhokheli kwathi oshoe kwahambenana
siyakhumbula njalo lokuthi uwillard wayengumuntu wayejala ukuzisekela nje njalo wayeyithanda kulokho ukuthiwa ngama-jokes akusitshele mbijani
hawu muntu lwana wayelibulala ngembambe yacinal dlala egemini lidinie lidinisa ukuhleka kwakhe ukuhlekisa kwakhe hawu wayethanda ukuhleka kakhulu ethanda ukulungisela abtwana abantu ngayebona umuntu ehamba ngesikhathi esasithanda ukuthempa ngaphi e-churchin arms ngalo kwakulobaba omunye wayisevi isithwala otonga ubaba umayeza siwabhubha wayemhlitshana wayethanda ukumlungisela ukuhamba kwakhe uteam doctor wethu wacine ngumaneja u-JC Dlamini la uthi late wayemlungisela ukuhamba ethanda ukulungisela abantu nje wathi evayekwenza udalungisela abantu ungasezithi ukuthi ubukhokheli bakhe wayedanda ukuthi ngihlekise abantu njalo nje.